Ukubhidlizwa kwezindlu, ukuthiswa kwezindlu, ukubulawa kwabantu, luphawu lombusazwe kaMnangagwa lehulumende yakhe eZANU-PF. Ngathi ukuthi ibala elithi dli linuka umbusazwe kaMnangagwa leZANU-PF yakhe. Namhla okuyenzakele Glenview 7 kubulawa uTinashe Tsitsunge. Akusimangalisi. Ikho thina abanye savela sayenyanya nxa kuthiwa uMnangagwa nguyosezabusa ngoba sikwazi ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. Siyazi thina ukuthi izandla zakhe sigcwele igazi. I-CCC kayizange ibe le nyanga ifonyiwe ngathi ukuthi umnyaka ophelileyo. Ekhwekhwe abantu be-CCC bebuthene eralini kwahle kwabulawa othiwa ngumbongeni Ncube ekhwekhwe. So akusimangalisi lokho. Yikho phela sikhona ku-CCC ukuthi sikhiphe umbuso, sikhiphe umbusazwe, sikhiphe imkhuba yona le esibhahile elizweni, imkhuba kaMnangagwa leZANU-PF yakhe.
Uhulumende olusolile loludlakela kanti lamapholisa lawo athi asaphenya. Libona ngempela kubotshwa abantu yini ababangele lokho? Sesikhangela okunye osokuke kwenzakala emuva.
Lokho ukuthi uhulumende ukusolile lokho, lapho sesingabonga ama-observers akhona lapha ezweni, ngoba phela ukusola lokwenzelwa ukuthi ama-observers ayokuthi uhulumende kaMnangagwa ulonembeza. Benzela ukuthi ama-observers akhona athi uhulumende kaMnangagwa ulesihawu. Bayenzela ukuthi baye ukuthi uhulumende kaMnangagwa ulesihelo.